ikakhulu sikhangelele ukuthi njengo ama elections ezabuya la funa ukubonisa ukuthi kuhambe kanjani kulabo abathe babhalisa ukuthi bafuna ukumelela ibandla. Ngamalanga adlulile insukwane esanda kudlula lezi amadoda akithi la election directorate bebebhizi befaka ndawonye amabizo futhi ngobani ababhalele ukuthi bafuna ukumela ibandla kwindawo ezijajshane zelive. So ngiyathemba ukuthi yinto esefuna ukuthi sibonisana labanye bethu abanation executive. Then sinjalo lokhu sayenza i-referendum asikahlali phansi ukuthi sibone ukuthi ama-results e-referendum la ami njani and kuthoni ebandleni lethu njenge-MDC. So ezinye zezindaba ezizakhuluma ngazo kusasa.
Ngokwazi kwakho akhona yini ama-MPs azancintiswa esingabona esehluleka ukukhethwa ukuthi amele izigaba zawo abuyele ephalamende?
Ya, engakutshwe ukuthi abantu ababhalisileyo ebandleni lethu ukuthi bemele ibandla baningi okunye okungaze kubonakale lathi senze ukumangala ukuthi ibandla selikhule okungaka nani ngoba into yangikhulu ngayikhangelisisa wonke umuntu osebandleni usetshenziswa ukuthakazelela ibandla njalo laba abaningi futhi abangithi ebandleni abafuna ukumela ibandla. So inani lakhona likhulu kakhulu ukuthi angeke ingayethikizo lomuntu ngamunye ngoba ilizwe lonke kulabantu abaningi nyana. Ngathi nje isikhundla sonke kumbe ngathi u-MP wonke i-constituency yonke ilabantu abaphosa bedlule one. Akula lapho okungancintiswanga khona zikhona indawo ezilithwana lapha lalapha kodwa eziningi kulabantu abaningi asebebhalisele ukuthi bafuna ukumelela ibandla ekhethweni. Kodwa-ke yinto esizayibona kusasa ngoba sezinika uluhlu lonke lwamabizo abantu abafuna ukuma.
Okulokuxokozela okunjalo kuvame ukuba lokudlephana. Kasisoze sibone selidlephana yini abanye sebezondile ukuthi yindaba bengakhethwanga?
Yeah, but i-democracy itsho njalo vela i-democracy kuya ngokuthi abantu bafuna bani and njalo i-democracy iyakuvumela ukuthi abantu bebe baningi lapho kuncintiswa kuba ngabona silivalela abantu silincidisa uluhlu lwamabizo abafuna ukumela ibandla kutsho ukuthi kuyaseyi-democracy. Xa kule democracy abantu kuvulekile ukuthi abantu bemele ibandla labo ngokuthanda kwabo.